Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena ukuvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuka wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye ekhampeyini etshela amasupport akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela achiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kule sizathu uzavala. But kazangatsho ekhampeyina wathi qiniso mina vele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekhampeyini ngoba umuntu owayekhampeyina uTrump nguye wayesehambe tshela abantu ukuthi uBiden lingamvoteli ukuthi uzavala. And ngiphinde amazwi akhe wathi it's going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngithi ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engeza omunye sitho omunye unxaye zami ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe. Ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi uzaqala hlolisisa umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica and okulikhwezile walezi nsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayatsho abantu ukuthi endaweni ezinjenge-Wisconsin laseMichigan lakubo-Philadelphia lapho uTrump abe-campaigna khona kakhulukhulu ehlanganisa abantu yikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo-Ohio lezi zindawo lapho ade kusiba lamarali khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane e-America ukuthi abantu bazibona ngani bona balama-rights abo. Omunye angazagqoke imask, omunye thina akagqoki imask. Yikho khona okukhweza igciwane. Khona ukuthi kulabantu bakaTrump abangama-Trump abantu bona kabagqoki imask, yibo abantu abaphambanisayo. Labanye abantu abahamba emtchadweni, ikakhulu enyuzini lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kuchata abantu babenxusa abantu. Bathe bebanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga lama mask. Kuthiwa phakathi komtshado nalowo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo, mina ngiyasonta, ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu, but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church anzange ngihambe i-church. Ayisikho ukuthi ngiyesaba, but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angazakasile ngenxa uthe ngxenye ngumbula e-asthma, kumbula echukela, kumbulani. Abantu okukhweza umkhuhlane yikuthi abantu kuthani angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu e-America, they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngingakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngingasomuntu omdala, bayahamba ezitolo bala ukugqoka amamaski, bangene ezindaweni lasemisebenzini bala ukugqoka amamaski. Yikho okukhweza umkhuhlane.